Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 5 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigcokoqela Mphoko, indodana kalo wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na?
Ngakulobufakazi sebanjiwe angazake amsize ngalutho ngobana yibugebengu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke izolo ntambama elubhekise eBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles wesithathu ngokusemthethweni kusasa.
Amangisi basilahlisa thina, basithathela amasiko ethu, basiphazamisa emasikweni ethu, kodwa bona bagxilile saka emasikweni wabo.
Abalwa impi yenkululeko basola ukuphiwa amapulazi amaningi ukwenziwa uBona Mugabe, indodakazi kamuyi uRobert Mugabe, okuthiwa ulamapulazi angamachumi amabili lanye.
On my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane ngezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathe lolawo mapulazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigcokoqela Mphoko, indodana kalo wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na? Umphoko utholakale elecala lokudlwengulwa umzukulu wakhe wayeliminyaka elithumi lambili. Kunyanga ezilutshwana isanda kwedlula, Umphoko elinde ukugwetshwa ubese ngumuntu osekela kakhulu ibandla lezanu PF ngamandla eloba enkundleni zokuxhumana okunenginengi ngalo ibandla ezitshengisela njengomuntu olandela leli bandla. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Singathi nxa sikhangela ngecala lakhe, uhlobo lwecala lakhe olokubhinya, licala elingelani lobani. Uthi ngumntakabani, ngowaliphi bandla, awusebenzi ngoba ibubhinya, ibudlova abenzileyo. Labo abaseselonembeza kuleli abandla ngabona kuyabayangisa labo. Kanti njalo loyise angazakangene kule indaba ngitsho ngoba ngiyobugebengu, icala lidalwe nguye, kumele kuqondane laye. Ukuthi ngumntakabani, wenzeni ecaleni elinjengaleli, angiboni ukuthi kungatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe, uhulumende weZimbabwe uyalandela umthetho, ngoba vele kumele kube njalo. Nxa ebhinyile, ubhinyile, kakuboshelwe, akugwetshelwe khona lokho. Ngakulobufakazi sebanjiwe angazake amsize ngalutho ngobana yibugebengu. Icala likaSigcokoqela licala lokudlwengula, licala esigwebo esibhalwe phansi ukuthi kumele inzwe lokhu. Kwenziwe khona lokho kanye kumele ngabe kwenziwe. Kakulandi uhulumende, umlando ukuye. Uhulumende angazake athi ye thina umthetho sawulandela, kanti ubevele kuyathiwani nxa edlwengulile. Icala elingelani lokuthi uhulumende angacasha athini, ngoba nxa ubufakazi bukhona usegcekeni kumele agwetshwe njengabo bonke labo asehlangane labo khona ngale abenza amacala afana nayo.
Yena siyambona ukubana ubengani sengumuntu ongumlandeli webandla lezanu PF oqotho, ngoba simbone sibile egcwele lapha enkundleni zokuxhumana ebhala into ezitshengisa ukubana uyasekela ibandla lezanu PF ngokugcweleyo. Kungaba yikuthi ubezama ukuncenga yini ukuthi angavali ukulalelwa.
Yebo kambe, angagcwala indawo zonke ekhukhumeza, ekhuza ibandla leZANU-PF, engxenye elethemba lokuthi engxenye ibandla lelo njengoba abaningi bakhona bejwayele ukuthi lizabavikela, kakumsizanga ngalutho. Ye ngoba leli cala lakhe ngelebugebengu obusegcekeni. iZANU-PF imvama yayo ikuvikela labo abakhanya bethinteka kwezombusazwe, kumba abathi nxa beseza ukuganga kwabo ngabo ingabe ikusela begolide, busela bamadayimani, busela belithium, uphanga umhlaba lamafekthali, konke lokho le migodi le okwenjiwa lezi eziligugu. Ye lapho iyazama ukuthi ibavikele, ayizami iyabavikela ngobana bathi bangakwenza khona lokho kuphendu kube ngezombusazwe, lenzuzo abayizuza khonapho kumele okunye kwakhona kuyewela ezikhwameni zeziphatha amandla ezinye ezithize, kumbe lona ibandla leZANU-PF, yoko kwenza ukuthi bavikeleke abalamacala anjalo. Lo owenze ukuganga okungalethi ngitsho lani kule ibandla leZANU-PF, ngibone ngathi vele kabalandaba laye.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintinka Mkandla ocubungula ezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo ntambama elubhekise kwele Bhilithane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles III okuzenziwa kusasa. Amalunga edalele parlamente awe United Kingdom Parliamentary Group on Zimbabwe bebesithi uMnangagwa angazavunyelwa ukulugqoba kwele Bhilithane ngoba esephula ilungelo likaZulu. Ukuze sizwe okunengi ngomkhosi wakusasa, amalungiselelo awo lokulwisana okuphakathi komndeni kaKing Charles, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane, umnumzana Sipho Senkosi Majokomole Palule.
AmaNgisi basilahlisa thina, basithathela amasiko ethu, basiphazamisa emasikweni ethu, kodwa bona bagxilile saka emasikweni wabo. Amabutho aseBritain ayenza amalungiselelo njalo yiwo azakhokhela umkhosi lowo. Kuzabe kubuthene amakhosi womhlaba amanengi kakhulu, sibili kakhulu, labomongameli bamazwe amanengi babehlangene kuleli lizwe. Kuzaba kuyibunkani nyankanya, kuzaba kunyakazela, kuzaba kucwebezela abantu bakuleli ilizwe. Baya ujabulela umkhosi lowu, umkhosi wokuthi kubekwe inkosi yabo. Kodwa ke kubakhona abanye loba bebalutshwana nje abaphikisayo, abathi bona hayi, kathi sizaba lenkosi nje kanjani, thina sifuna ukuthi sikhethele abantu abasibusayo.
Siyabona ukuthi uPrince Harry uyabuya kodwa unkosikazi wakhe kabuyi. Kukhona yini okunye ngatshengisa ukuthi umdeni lo kungawubambanisa kumbe kuwehlukana?
Awukho umuzi ongathunqa intuthu, umdeni ube uthathelene isikhali, thukuzele nduku emqubeni. Imuli leyi ingazathi idabuka naphakathi nje kuyabangwa izinto eziningi, ezinye sizibona lapha sizifunda ke kumaphephandaba lasemabhukwini abhaliweyo, lapha ebhalwe yinkosana uHarry. Kodwa inkosi lizama nje ukuthi ihlanganise umdeni ukuze yakhe umdeni wayo, ubahlanganise kakhulu amadodana akhe. Kodwa ke hayi, kukhanya ngathi kulobunzimanyana, ngoba nxa ubona indoda eyindoda esithethe inkosana uHarry ebuya echiya unkosikazi wakhe kwele Melika, echiya labantwana kwele America ebuya yedwa, kutsho ukuthi kukhona okukhulu. Ngoba phela laba bantwana obachiyayo uHarry ngabantwana abangabazukulu benkosi. Manje abantwana abangabazukulu benkosi nxa uyisemkhulu egcotshwa ubukhosi bona bengekho, kutsho ukuthi phela umdeni wonke lo wendlu nkulu udabukene phakathi phela.
Isikhathi lesi ebusa sebemjwayela yini abantu uKing Charles? Kuningi yini abakhanya bekuthanda ngaye, bayamemukela yini lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKamel?
Bayamukela ngendlela yokuthi bebesebelesikhathi vele bemazi ukuthi nguye olindele ukuthi ethathe isihlalo sobukhosi. Babakhona bonabo nje nje ababili abathathu abaphikisayo ababe bengamfuni kodwa abantu abaningi kuleli lizwe bamamukela sibili kakhulu njalo bayamukela lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKhamila loba nje sikwazi thina ukuthi kwakulezi gigaba kulezi indaba ezazizindaba ezazisinda abantu ezenzakalayo ngo kufa kuka nkosikazi wakuqala oka Charles uDiana abantu balapha bakhangela belalele bebone ubukhosi lobu babuhlonipha kakhulu nxa buvele sobusezandleni zomunye umuntu sebehlonipha seneso sihlalo sokuthi nguye osethethe sokumele ehlonitshwe ngoba uhulumende walapha laye uyahlonipha ungaphansi kwesihlalo senkosi ubuswa yinkosi loba nje imithetho yona iyenziwa nguhulumende kodwa inkosi iyo eyiyo likhanda lombuso waleli lizwe yikho kubuswa kanjalo kuleli lizwe laseBritain.
Lo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Majokomole Balule isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Abalwa impi enkululeko basola ukuphiwa amaplazi amaningi ukwenziwa ubona Mugabe, indodakazi kamoye uRobert Mugabe olamaplazi angamachumi amabili lanye. Inani lamaplazi la livele emthethwandaba lapho okwehlukana khona uSimba Jikore lo ubona Mugabe. Ungalwa impi enkululeko umnumzana Max Mkandla utshele iStudio 7 ukuthi kumele imuli le ithathelwe amanye amaplazi ukuze abangatholanga bawelwe kutsha.
Akusoze kuvumakale lokho ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamaplazi anjangana lawo yubuhwaba lobaya obenziwayo. Ukuthi khona into enjengayona le iluhlazo phakathi komhlaba. So kayiso maplazi kuphela ukuthi ziningi izinto ezinye zingakaphumeli egcikini. Okukhona kuphela ayisikho ukukhawulisa kodwa ukuthi khona amaplazi lawo kathathwe. On my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathelwe lawo maplazi.
Manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengelamaplazi, ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamaplazi amaningi kangaka?
Hayi, ngiyabonga kakhulu indodakazi kaformer president ukuthi khona ibe lamaplazi lawa angu-21 achumi emabili lanye. Ngibona lokhuyana vele wabe vele sebezithathela umhlaba wonke. Vele kakuvunyelwa ekwesa kuhambela empini khona kubuhwaba. Akuvunyelwa. Vele wathethe ngapi wathenge ngapi. Ilendi le ibingekabani. Nxa ibiyi-state land amaplazi wonke lawo kathathwe ebuyele ku-state sifake ama-university lezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe. Sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyene. Omunye umuntu elamaplazi afika 20. One, kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa. Asikufuni ngisho ingathi mina kangilayo yona ingadi. But salimala lapha empini la. Umgabe waye ku detention ephuma ku detention wahamba waqonda straight eMozambique. Gala mntwana waye ku front. Abanye bakhe la elabo abanye baba ngabathengisi. Kodwa uyethola ukuthi khona kulomuntu olomntwana okuthiwa khona ulama plaza ayi 21. Yena lo mntwana lo vele yena ungakacatshwanga ukuthi uzazalwa emhlabeni umbuza kuba khona emhlabeni. Ngiyelo selama plaza wona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe yi-state.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi induna umnumzana Zephaniah Sugola obhubhe ngomvulo uzabekwa lamuhla eplazini lakhe esiphezini. iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uphakathi kokusungula umthetho ozakwenza izijeziso zalabo abatholakala bethengisa izidakamizwa kumbe ukuzisebenzisa zibe lukhuni. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Usito 7 yamina usito 7 manje abantu ukuphila ngithi ke ngiphawule kahle kahle ngempi kakhulu ye Ukraine hayi bakithi asazi abantu abasupporta uPutin nokubulala kwakhe ezinye izizwe kabuhlungu kanjani ukuthi babe ngabantu abanjani ubuhlungu lokuthatha kwenziwa nguPutin yokusukela isizwe esizihlalele phansi esizinqothele esiziphumelele kuhle kuhle usigongoda usicobodise uhluphekisa abantu izintandane abantu abadala abantwana uhluphekisa abantu ngendlela enjani hayi bakithi hayi asobuntu lokuyani lokuyani wenziwa ngoPutin kuyafana nanjela konke esikubona kuwozano ukuthi ufica ukuthi abantu bayatshontsha benza yonke imicimbicimbi ongekuyikwanisa kubuhlungu bakithi hayi okunye futhi sinanzelele hayi kubuhlungu uyananzelela ukuthi ungakhayela ama-properties abobhona wanawo wathi wathi kuyajekisa yiyoto yengqondo nje yakoPutin mona futhi kwakhona umuntu ufuna ukuthi yena aone izidlu akeke azihlale ezinye uzwa ngokuthiwa indlu yami isemakhokhoba kumbise isenjulu engaze akayibone le ndlu yakhona kodinge yakhe engayihlali yabona ukuthi yibugovu lobana obungani umuntu lwana oyaze ongalanhliziyo hayi kubuhlungu into enjalo hayi kubi hayi uPutin sithemba ukuthi ngabe amazwe abahambana kuhle kuhle bemehlule ayahlule lo muntu ayahlule kabuhlungu ngoba uyaphambanisa anyabo mnokhuluma ngosibani usibani ohlale ekhuluma nje ngosibanda usibani waselubhani yabo
sanimana nokusithathiyo 7 basakazi nabalaleli hayi ngoba mhlawumbe sithilwa nabo noma silwa sihlukumezeke kakhulu empilweni sikhula sesibadala njengamanje izano eziyasishintshela lotho empilweni hlezi sihlupheka ikakhulu emathebeleland abantu bakhona ba-easy ukurobheka bayarobheka kalula abakwazi ukuyicabangela bona bahlale bodwa bahlanganise amakhanda kube uyahlanganiswa amakhanda singamandebele sizodwa sikwazi ukuphuma nento eyodwa ebambekayo nathi sikwazi ukwakha iy'godi zangakithi esishoneni lena bayakhila abantu banayo yonke into ngenxa yezano ngoba izano iyona egcwele kakhulu le sonene singacwasani ngokwebala sonke siyabuza ubuhlungu sibamnyama singama-Afrika sisonke kodwa sithi izano phansi ayehle ishiyela abantu
u-Amos ukhuluma ngokuthi ilanga lenkosi liyeza the judgment day is come ekhala ngamakhosi ukuthi abantu lababusayo sebesehlisa izikeyili and wakuprofesa yikho okwenzakalayo bayehlisa izikeyili lofu yakhathi esayisayilinga ndakuqala ama-drinkers these days okunyakudala ukuthi akusadala nje kuyimqungo akusela temperance yi-corruption yonke le izinto azisahambi ngendlela yangkon of there is just wayekhala nge-corruption ngezinye indlela nanka igolide nanti igolide sizwile kulokufakaza amavidiyo akhona so ngumlando wethu amakristu asikhulekeleni isizwe sethu sikhulekela abantu abakhethwe ngunkulunkulu and asikuthi nxa ungumkristu kumele ukhulekela abantu abangena i-church yakho kuphela hayi hayi umakhelwane wakho ungena lo ongangeleni i-church so there is need of i-unity as Christians ngoba unkulunkulu simbona into enziwa nalezane engizigqambile kupolitics arena siyambona ku social arena siyambona ku religious arena siyambona ku economic systems siyambona ngoba la uJesu wakwangena into enzonke zwandizwa wangena leswa phela uJesu engayifuni corruption echurch wabakarapha be endlini yenkosi economy into zemali zisendlini yenkosi uJesu wagada izikepe siyachumana ngabathe siyaphila uJesu ngabe uyagada eZimbabwe o South African Airways ehambe siyachumana kodwa ugada through thina so ukukhona la ku transport industry la ngapi ngapi yonke into after all village nasilandile la usathana ngkhona ulandile yonke into le ngeka Jehova uJehova ngasibusise sonke
livuka njani basakazi be studio 7 hayi nathi siyavuka mathiwa ake ngikoxe nje nalabo abantu abaphowethu laba basemazweni amanye bo South Africa Botswana America Britain bangani bami niyakhuluma mpela izinto ezinhle nenkulumo enhle ukuthukana konke bangani bami hayi asiyekeleni umcabango nje omuhle madoda imibono efunekayo linabantu abangapho phandle kweZimbabwe ngifisa ukuthi ngabe kuthiwa liyahlanganisa imbono ukuze lithole ikhambi lokuthi lani likhona ukuvota noma likwamanye amazwe kodwa amavoti wena afike la kubi madoda la ekhaya isinkwa sesiyi-1,800 okungangokuthi siyafika uDisemba siyabe sesiyi-10,000 so zamani bangani bamaski asikhulumeni ukuthi selavela ngento yokuphela madoda ngaphandle sikukhiphe ngamavoti asikhulumeni nje sibekele imbono ukuthi kungenziwa njani ukuthi lini elisemazweni liphiwe imvumo nelungelo lokuthi ivotini ibuye kini ukwenzela ukuthi lani likwazi ukubuya kini lilandela amavoti wenu. Zamani bafowethu nonke siyagqugquzela bafowethu ukuthi mani asizameni ngamandla wonke bafowethu ukuthi silweni naleyo nto ukuthi linikeze imvumo nelungelo lokuthi likwazi ukuvota bafowethu. Siyanidinga okhulumayo lapha ngufamona eseyula ebhewula emat-south imatopo khona pezimbabwe hayi siyazama bafowethu ozani lamavoti asingeneni ngemibono yonke sibone ukuthi angeke liyithole yini leyo ndlela yokuthi likwazi ukuvota. Ngiyabonga
Studio 7 sanibona kanye labalandeli bakho. Ngisathanda ukuphawula kancane ngecembu lezwe lonke nge-team yethu esiyithanda kakhulu i-Highlander Boss uMandengwane eChilamuya. Hayi siyajabula ngendlela edlala ngayo nokuthi okwamanje isesiqongweni khona ngale sesiyishisele ukuthi sengathi ngahlala khona ngale isizini eziyophela. Kodwa isicelo yikuthi sicela please ngidlaliswe abantu bakithi abantu besibakomthwakazi. Niyabona abantu bakomthwakazi abaqhashwa abantu bakomthwakazi abanikezwa umsebenzi ngaseBhoreni futhi siphinde siyofaka abantu basempumalanga. Sicela nini please sifake abantu bakithi ngisho zidliwa kule ndaba kodwa kube kusebenza abantu bakithi. Wamthokazi Vuka.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ingedluli i-2 minutes. Siyabonga.
Ubude besikhathi sokuphila komuntu emhlabeni bengezeleleke ngokuphindwe kabili phakathi kwekhulu leminyaka eledluleyo kusukela eminyakeni engaba ngamashumi amathathu lanhlanu 35 kusiya eminyakeni engaphezu kwamashumi ayisikhombisa 70 years. Kubangelwa ikakhulu ikuthuthuka kolwazi lwesayensi. Kodwa umholi we-USAID uSamantha Power ekhuluma kusikhatshana esedluleyo endaweni ye-Center for Global Development eWashington uxwayise ukuthi ngo-2020 ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 isikhathi sokuphila komuntu lesi sehlile ngeminyaka emibili. I-COVID-19 ayizange ihlasele amasotsha omzimba omuntu nje kuphela. Yahlasela amasotsha omzimba wethu singumphakathi. Yenza inhlelo zezempilo emhlabeni wonke jikelele zababuthakathaka. Yenza kube nzima ukuthi sivuke kwathi uma ubhubhane soluphelile. Ukuze kuqedwe izinselelo ezikhona ezicindezela inhlelo zezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, uPower uthe kumele sakhe ukuqina ngokubambana silenhloso ezintathu ezimqoka. Okwakuqala, kumele sinqobe isifo esidale ukwehla kobude besikhathi sokuphila kwasekuqaleni ngokuguqula iCovid ibe ngumkhuhlane nje olawulekayo yonke indawo. Okwesibili, kutsho uPower, sidinga ukuqinisa inhlelo zokuzivikela emhlabeni jikelele emikhuhlaneni emitsha. Ngoba izici ezidale ukuthi iCovid-19 isabalale emhlabeni wonke zilokhu zikhona. Okokugcina, uPaule uPower, sidinga ukwakha kakutsha ukuqina kwenhlelo zethu zezempilakahle ngokutshala imali ebantwini abangumgogodla walezinhlelo. Ngisho izisebenzi zethu zezempilakahle ezivaluleke kakhulu. Lokhu kutsho inguquko sisuka ekuvikeleni i-COVID-19. Lokwelashwa kwayo sisiya ekunakekelweni kwansuku zonke kuqiniswa inhlelo zokuhlola lo kuhlasela zonke izifo ezithathelwanayo eziyabe zithe zaqubuka. Futhi, kutsho uPhawu, kufanele siqinise inhlelo zokukhanga ingcwethi kwezempilakahle. Namuhla, i-Afrika ilengxenye yesine ikota yomthwalo wabagulayo emhlabeni wonke jikelele. Kodwa izisebenzi zayo kwezempilakahle ziyisilinganiso sokune kuphela ekhulwini i-4%. Iningi lezisebenzi lezi lihola imali encane kakhulu, kumbe vele ukungaholi. Okuyinto evamileyo lapho umsebenzi othile ugcwele abesifazana, njengoba kunjalo kugatsha lwezempilakahle. Umbiko ophume kusikhatshana esedluleyo uveze ukuthi emhlabeni jikelele abesifazane abayizigidi eziyisithupha, i-6 million, abasebenza kugatsha lwezempilakahle bahola imali encane kakhulu, kuthi abanye kabaholiswa. Izigidi eziyisithupha, 6 million, eminyakeni elitshumi edluleyo, kutsho uPhawu, bekungakholeki ukuthi iminyaka elikhulu elandelayo ibizoletha isimanga kwezempilo emhlabeni wonke jikelele, isimanga sokuphindwa kabili kweminyaka yokuphila. Namuhla, singasebenzisa isifundo sobhubhane lwe-COVID-19 ukuqinisa hatshi amasotsha omzimba omuntu ngamunye, kodwa ukuqinisa isizwe sonke singumphakathi, ukuze lindaba yenqubela phambili eyisimanga ingagcini ngathi, kodwa yakhele izizukulwane ezizayo.
Lawo ke bekungamazwi akahulumende wele Melika.
Zarezela manga phakathi komnyaka.
Untete ingoma inandi ingoma kaSikhosana isigcubela ke uhlelo lwethula lamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zelihloko zendaba ebezikhokhela. Ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigqoko Qelamphoko indodana kaLowo wayengumsekeli kamongameli welizwe kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke izolo ntambama elubhekise eBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olifisela impela sonto elijukela igama nguChris Dandela.